Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mtwazo omuhle siyalamukela kumsakazo we Studio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 19 Mbibitho 2019. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uZulu ugcotoza uhulumende weZimbabwe ngesikhathi kubikwa ukuthi abantu abafika phose ikhulu babulewe lizulu lesikloto kumbe isikhukhula uCyclone Idai.
Nalathi ezimisele ngabe watu walungisela mdala kwadingwa indlela ezingenza ngazo ukuthi abantu kumbe balungisele indawo enhle ekuthi ngaba ngizange kube nomonakalo lowo owenzakale kathesi abantu bathi sebephelile.
Kodwa-ke abalandeli bebandla leBuzanu PF bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kwenza kahle.
Into nje engiyinanzelela ukuthi kakhulu abantu abangani baphikisa iy'nhlelo zikahulumende yibo abangani bakhonona.
Lingakhuthwa lihlandla lesibili lomculo kaCarmen odabuka kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izulu lesikhukhula uCyclone Idai selibulele abantu abafika phose ikhulu 98 kulaba ngamakhulu amabili lasikhombisa okubikwa ukuthi kababonakali. Umnumzana Nick Mangwana okuhlangothi lukahulumende olethula imbiko uthi kulabantu abangamajumi amane lambili 42 abasesihlengeni eChimanimani lapho okune izulu elikhulu okumangalisayo laphidliza izakhiwo ezinjengezindlu imigwaqo lamabholoho. Umangwana uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelele ukuthi uza kwethekelela indawo le kanye leChipinge namuhla. Umnangagwa uzabe ehamba lomsekeli wakhe uRetired General Constantino Chiwenga lezinye iziphathamandla zikahulumende. Kulabantu abaningi abachothoza uhulumende kaMnangagwa abathi ubengazimiselanga ukubhekana lezulu lesikhukhula leli elibulele abantu abaningi eMozambique lakwele Malawi. Omunye wabachothoza uhulumende kaMnangagwa ngumnumzana Sibasachuma ohlala eFilabusi esabelweni seMatholeni South.
Hayi Dube, ngangikhangele uvele ngazimisilanga Dube. Into le yanti sikusele Malawi yangena eMozambique, sikusele Malawi sazile sitheliwe kudala ukuthi akuzaba lezulu elizathutsha lisukela from Malawi Mozambique zelibe selingena eMpumalanga kwethu ukuthi sisemanika nini. Uvele ngazimisilanga umuntu lowo. Nalathi ezimisele ngabe wathi walungisela kudala kwadingwa indlela ezingenza ngazo ukuthi zithuthwe abantu kumbe balungisele indawo enhle ekuthi ngaba ngizange kube nomonakalo lowo owenzakale kathesi abantu bathi sebephelile ngokuphele kwenza abantu bevele ngazimiselanga njalo ngangisitho njalo akungathi wena ungumuntu omdala kwakuwonakela egumeni ube sisukuma ufulathele uthiye abantu bephakathi kwedubo njalo ube sugade amaphakathini usiyale ubevele ngazimiselanga imali azisebenzisile kathi zegade amaphakathina ngabe izimali ezincede abantu ngokudla kathesi abantu ngabanalutho ngabe bathathele into zabo zonke ingubo kabana impahla kabana abantu abangena ngumqando kathesi ubevele ngazimiselanga ubegcwa uminister of state eHarare kulokuthi yena ngabe usukumile njengokwenza umfana lo osukumile wayakhona ngale manikarendi wanika abantu izinto kodwa ukhethe ukuthi yena dzoba uminister westate eHarare wamkhethileyo kulokuthi asukuma ebantwini ubevele ngazimiselanga le
nxa sesikhangele isikhathi esibuyayo kumele ukuthi benzeni abantu labo.
Hayi abantu laba Dube, la ngithi ngiyakhangela ngesikhathi esiya kumele afundiswe amboni ukuthi inkokheli zikhona laphana bona ngani inkokheli zakhona abakhandazuka kakahle kuyamele kuthe imfundiso ezwayo kube umuntu olothando owakhokhela abantu okwakhathesi ngangisitho abantu bezimbabwe vele ngabana mkhokheli okhona laphana ngabantu nje abazihlaleleyo nje kasila mkhokheli ekhona ngoba kuyamele ukuthi kufundiswe sibizi kathesi ngangikhangela kuphambanisa inhlanganiso zabantu ezizezinceda abantu waziqothela kathana kathesi sokusiba nodubo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumbe afundiswe ngakho kumbe angazwisisa.
Umnumzana Sibasachuma uhlala esabelweni seMatholeni South sixoxe laye eseFilabusi. Kodwa-ke umnumzana Believe Gawule webandla leZanu-PF uthi uhulumende kaMnangagwa uzama ngamandla wonke ukuthi ancede abantu ababhekane lo monakalo owenziwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai.
Into nje engiyinanzelela ukuthi kakhulu abantu abangani baphikisa inhlelo zikahulumende yibo abangani bayakhonona ngoba mina angiboni ukuthi kulento engasolwa ngabantu ukuthi uhulumende kayenza ngakuhle ngesahlakalo senese sikankulunkulu esinjengasene sesezulu esinjengenaleyi cyclone. Kodwa ungakhangela phela kithi ukuthi uhulumende konokwasesakwenzile ngemva kokuthi sokwenzakala umonakalo nalowo iyacingisa ukuthi lanxa kade kungela ndlela abantu abayibonayo ukuthi uhulumende uncedisile ngayo kuthi uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayibo abawelwe ingozi leyi bayancediswa.
Ye, kodwa abantu bakhuluma ukuthi umongameli kadese United Arab Emirates ngesikhathi kusenzakala konke lokhu wasephuza-ke kuphenduka. Uthi esephendukile ufike nje eHarare wagcine senza akade kwenza kulokuthi hayi khona ngale lapho kulabantu khona. Abantu bayakusola khonaokho ukuthi hhayi bekumele aye eMtare eChipinge endaweni ezinjalo. Akunjalo baba Gawule?
Ngumbono wabo lowo Gibson basel bona abantu abanjalo ngumbono wabo labo indlela ababona ngayo izinto. Kodwa umongameli phela hayi sikuthi noma ngazefike khona ngale mtare nguyo ukufika kwakhe elizweni kuqakathekile kakhulu emumeni onje wona lowo. Usefikile elizweni usehlela khona kwanokuba kwakhe esigodlweni khona ngale ikulungiselela khona ukubona lowo monakalo obekhona khona ngale. Akusethi ukuthi kumbe kumele akayebonakale sesemanzini khona ngale esehle ngabantu esehamba phakathi kwamanzi. Kodwa kuqakatheka ukuthi kuza sigcine sifikile khona ngale. Kodwa kwakathesi uqhuba zona iy'nhlelo zokuncedisa bona abo bantu bakhona ngale nalabo abathumayo besiyancedisa bona abantu abahluphekileyo abayibo baphatheke phakathi kokwengozi lezi zamanzi.
Kodwa kuyini okungcono ongenziwa ngurhulumente ngesikhathi esizayo nxa kule zulu elinje?
Ukuthi abantu bakhuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi umumo onje wanalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayehlalela phezulu endaweni ezaphezulu kuze kwedlule nalo mumo.
Umnumzana Believe Gawule ukubandla le-ZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo. Siphindeza xoxa lo nkosazana Salim Lambo okunhlanganiso ye-Platform for Youth Development eManicaland lapho kulo monakalo omangalisayo.
Iindaba ezikhukhula ezenzakale eChipinge nasendaweni eChimanman ibuhlungu kakhulu. Izikhukhula lezi singathi sezigqize zadiliza indawo eziningi. Indawo e-affectwe kakhulu singathi yiChimanimani endaweni ezilentaba eziningi ngoba indawo zakhona kugcine sokunama-mudslides. Abantu bagcina vele sebethathwa ngamanzi, abanye bawelwa ngama-landslides wona lawa. Into eyenzakalayo ukuthi abanye bazi ukuthi bangaphi sebetholakele kodwa abanye abakatholakali okwakathesi.
Kulabantu abaningi kanganani ababhubhe khonapho?
Ukuthi sibe lesiqiniso sokuthi bangaka abantu sizabakwazi. Ingxenye izulu leli lingake lime kukhanya ukuthi kuhamba njani. Indawo eChipinge layo ikhathazeke ngakho indaba ezikhukhula leyi. Endaweni ezinjengasemafumisi eChibuwe eMount Selinda labo Chipinge Town. So inkinga yokuthi endaweni eziningi akusela magetsi and kutho ukuthi amafoni asawabambeki. So i-communication yakhona isihlupha kakhulu. Endaweni ezinye zabo Chipinge into ezidilike kakhulu izinto izambuzi lezindlu eziningi. Indawo esingathi ezilezindlu ezidilike kakhulu indawo ezinjengabo Mount Selinda okulezintaba eziningi kakhulu. So into eyenzakalayo ukuthi indawo njengabo Chibuwe indawo ezingathi ziphansi. So bebetshela abantu ukuthi at least bengabalekela besiya ezintabeni kungaba ngcono. Kodwa ezintabeni yikho phela okade kusuka khona ama-landslides. So bekusiba nzima ukuthi abantu bengathi bayabaleka.
Kulabantu obaziyo na ababhubhileyo?
Hayi, indaba le yesikhukhula samanzi ibe yindaba enzima kakhulu ezwisa ubuhlungu. Ngoba kulezi hlobo labangani abasabetshonile esibaziyo, abanye abasela mizi, abanye vele asibukwazi lokuthi bangaphi. Kodwa kulabantu abazama ukuthi bencedise njengesonto o-UCCZ, o-Roman Catholic, o-Methodist, abakade bezama ukunika abantu indawo zokuthi zokuhlala. Abantu abaningi bebesithi nxa umuntu umuzi wakhe uqinile, abalezindlu lezane zezitina bebethatha abanye abantu ukuthi bebelokhu behlala nabo. until the situation there is ngathi singcono. Ihhofisi ka-DA Chipping yasetshenziswa njenge-command center ukuthi abantu bezame ukubona ukuthi bengabe bencedisa njani. Thina njenge-PYD singathi sizama ukuthi sinike abantu information ngento eliqiniso eyenzakala ngaphansi, eyenzakala endaweni yethu le. Ngenxa yokuthi uzabona ukuthi abanye abantu bebethatha ama-pictures awe-Mozambique, beqalisa ukuthi kusetshipinge, kusetshi mani mani. Kodwa thina besizama ukuthi sitshele abantu iqiniso ukuthi nxa kule bridge ibholopho elidelekileyo, sikhuluma ukuthi ye ngesiqiniseko nti ibholopho lasetshimanimani kumbe lasetshipinge. Nxa kungumgwaqo lathi sikhuluma ukuthi ye sibili lowo ngumgwaqo wangakithi. Enye into yokuthi imigwaqo yakhona vele sidelekelelayo. So ukuhamba kwezinye indawo akusahambeki. So kusitsho ukuthi abanye abantu sebezaphuza ukuthola usizo ngenxa yokuthi indawo zakhona azisafikeki. Akuvele indaba le yindaba singathi yi-disaster ngesikhiwa sibili. Angazi ukuthi nxa mina lami ngikukhangela ukuthi siyaqalisela ngaphi, ukuthi vele umuntu nxa ukubona uphakathi kwabo ubona amanzi amaningi kangaka, izikhukhula mina ngazigcina ngomnyaka owe-Cholojo disaster. So ukuthi ngibone futhi okunje okungathi times 4 from indaba yakhona ngale kubuhlungu.
UNkosazana Salim Lambo ukunhlanganiso ye-Platform for Youth Development sixoxela esejimanimani esabelweni seManicaland. Nanku okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe. Umnumzana Sibangilizwe Nkomo, umtakamuyi uJoshua Mqhabuko Nyongolo Nkomo uthi kuyamangalisa ukuthi idolobho leHarare alikafaki isithombe sikayise. Loba nje uhulumende kamnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni, wavuma ukuthi sifakwe eHarare. Unkomo utshele iphephandaba leDaily News ukuthi kaqedakali uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa athi ufanake ledonki efileyo nxa kukhulunywa ngesithombe lesi. Iphephandaba leChronicle libika ukuthi abantu abedlula inkulungwane ezilithumi lanye 11,719 babhekane lomona odalwe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Abantu abedlula ikhulu balimele kulandela izulu elikhululeli. I-ZBC Online ibika ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi izulu lesiphepho uCyclone Idai kuyisifundo esiqakathekileyo kwele Zimbabwe. Uthi kumele uhulumende ahlale ezimisele unceda abantu ngesikhathi sesiphepho esinje kanye lezinye ingozi. Soke isikhathi senu kunamanje ukuthi likhulume elifisa ukukhuluma, lingakhohlwa ukuthi kumele-ke nxa lisithumezele imilayezelo yama-audio lishaye-ke lisithumezele WhatsApp kunombolo ethi 0120254650318 nampa obanye abakhulumele Studio 7.
Ngiyabonga msakazi wami omuhle, mina igama lami nguGrand Ndlovu, ngihlala lapha eSouth Africa nangiseneminyaka eminingi ngihlala. Isimo sokuthi ngibe lapha ngihlutholwe ihlupho ukuthi ekhaya impilo yakhona ayisekurayiti. Lesimo sakhona asiko kahle ekhaya, sinjenje silabantwana abafundayo ekhaya. Imali yakhona ma ngathi ngiyahlala ekhaya ngizoyithatha kule mali yakhona, ngoba nemkunjenje le misebenzi esiyenzayo thina ekhaya usebenzi ubhadala umbani, ngoba namafimu akhona asavala. So that is why sisaphephela ngapha eSouth Africa, sikwazi ukucasha khona kuze sikwazi ukufundisa abantwana silabo lapha, ngoba impilo yasekhaya inzima kakhulu. Imali yakhona iyahlupha, ayithengi imali eningi kodwa ayithengi lutho. Njengamanje kunzima kakhulu ukuthi ngathi mina mhlawumbe sengafisa ukuthi mhlawumbe ngiyihlale ekhaya. Ukuhamba ekhaya ngiyahamba nje ngevoyisikhali, kodwa uma ngifika ekhaya ngiyabona impilo yakhona hhayi ayikho right, inzima kakhulu. Njengokuthi silabantwana abafundayo, so kusuke kunzima kakhulu, ngoba nabantwana manje abasafundi kahle indlela eyiyo. Soze kungcono ukuthi bafundele eSouth Africa, namanye imfundo yakhona iphansi, kodwa sokungcono ukuthi bafundele ngoba ekhaya nakhona bahambe isikole abafundi, amatisha akustrike, yonke into ayikho into elungayo. Kunzima kakhulu ukuthi nathi sihlale kwamanye amazwe, ngoba uyakufisa ukuthi mhlawumbe ngabe ngisekhaya babe ngibona izihlobo zami, babe ngibona ubani nobani. Kunzima kakhulu ukuthi uphile ungenazo izihlobo zakho eduzane, ungawabona abazali bakho. Kodwa ngenxa yesimo esibhekana nasezweni lakithi, thina abantu abasebasha sokwenza makhulu ngoba sise nabantwana abancane babhili impilo yabo kithi thina abazali mangalizohlala phansi ekhaya umntwana ngisho ukuthi nangeza futhi sendiyimbula ithemba lomntwana esesemncane so yiyo le nto ukuthi sihlale kwamanye amazwe ibuhlungu kakhulu impilo yokuphila kwamanye amazwe izwi lingasolakini ngoba yonke into izobe icabanga ngizocabanga ngemuva ukuthi manje mangisidla abazali bami bona badleni ngale khaya ibuhlungu kakhulu impilo esiyiphilayo lizwe lakithi angazi ukuthi izokwazi ukwenzenjani nokuthi izolunga sokwenzenjani mhlawumbe saye sife sonke mhlawumbe asazi ujesu ngokwaziyo ukuthi lizwe lizolunga nini kunzima kakhulu siyafisa ukuthi awele yalunga yathi siyehlala phansi emakhaya iy'ngane zethu zisebenze lazo ngoba nazo zifundile izinto abanye abakhulu bakhulu sebefundile ukuthi sebeqedile isikole sebemele bathole umsebenzi kodwa bazowuthola umsebenzi wakhona ekuzelisweni kunzima kakhulu umsakazi ngiyabonga
salibonani linjani ngifuna ukubingelela imuli yonke eZimbabwe ngithathe ithuba leli ukusenda ama-condolences ami kumuli eza shiwa labangani lezihlobo ema-floods lawa e-cyclone ida yenzakalayo ngale shimanimani lechipinge funa thatha ithuba leli looking courage ama-wishes labantu bonke ukuthi sincedise labo abawelawa ngezingosi la anything silaso lapha eBotswana Botswana community siyazama sayenza ama contribution yokubuthanisa izinto singasikhwanisa wesikwanisa ukuthumezela khona ngale yimi u Rozo Francis Tawane eBotswana
yisabonga kakhulu ke nxa lifuna ukusithumezela ke umlayezo lo ma audio lisithumezele ku WhatsApp nombolo 081 202 465 0318.
Umongameli Philip Nyusi wakwele Mozambique uthi kuyenzakala ukuthi izulu lesiphepho ucyclone Idai ubulele abantu abafika inkulungwane elizweni leli. Loba nje okwamanje kubikwa ukuthi kufe abantu abangamachumi ayisitshiyangalombili lane. Uthi akubone ephapha ngendizamtshina namuhla phezu kweBhayira kuveza ukuthi idolobho leBhayira lezinye indawo zibhidlike okumangalisayo. Uthi abantu abafika inkulungwane ezilikhulu 100,000 badinga uncedo olunjengokudla, amatende lezigqoko. Ele Uganda selimise ukupheka ukudla okuthengwe inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele eye-United Nations okubulele abantu ababili wagulisa abanengi. I-super cereal yenza ukuthi abantu baphambane kancane kungani badle itshefu. Kulabantwana abaguliswe ikudla lokhu. Ilizwe le-New Zealand lifisa ukuguqula imithetho yokuthenga lokuthengisa imibhobho kulandela ukudutshulwa kwabantu abangamajumi amahlanu ngumuntu ozonda abantu bokuza. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi akumelanga abantu bathenge imibhobho esetshenziswa ngamasosha.
Yezu lukandaba ke lamhla kudlandlaleli lapho sikhuluma khona ngokwenzakala kwele Melika silo baba uDan Moyo udabuka kwele Zimbabwe kodwa uhlala lapha kwele Melika. Baba Moyo siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ba.
Ye nxa sesikhangela ke baba Moyo udaba lwabantu bokuza baphathwa njani lapha kwele Melika?
Singathi ngokuya kwesikhathi besibona izinto zitshintsha abantu abaphuma ngaphandle bephathwa kahle bengahlukunyezwa njalo futhi nesikhathini esiningi kule phathi yokuthi babe ngama-citizen alapha kodwa sibona nje since uTrump etake over uba ngu-president ngumongameli ngo-2016 izinto ngathi sezifuna ukujika ngathi into sezifuna ukuwoma ukuthi abantu abavela ngaphandle kube lula ukuthi bahlale kuleli.
Ubona njani kwenziwa kuyini khonoko?
Slogan sakhe sithi make America great again. Ungathi nanzelela islogan leso sibisela emuva konke ngathi impumela phambili esesiyibonile kuma civil rights le ndlela okutreatwa ngakhona abantu abaphuma ngaphambi.
Singathi khona vele abantu kumele bephathwe njani eMelika nxa bevela kwamanye amazwe?
Kule Geneva Convention echo ecacisayo ukuthi kuya ngokuthi umuntu uze lapha ngayiphi indlela. Kulabanye ababuya ngama H1 visa ngama visa omsebenzi, kulabanye ababuya ngoba bebalekela ukuhlukunyezwa emazweni akibo njengama-refugee. Yiwo abantu abaprotekthwayo labo yi-Geneva Convention ethi yona angekwalisi umuntu ovela ngaphandle ukuthi ahlale elizweni lakho, njalo futhi kumele laye athole lo msebenzi akwazi ukuziphilisa.
Nxa sesikhangela kodwa abantu bokuza bazabe belokhu bebuya kwele Melika, pho-ke bazaphathwa njani ngokuya kwesikhathi?
Trump engawina futhi ngo-2020 kuzoba nzima for eminyaka ezayo le ngathi emhlanu, ngoba kulapho azabe lokhu ngu-president khona. And enganelisa ukuthi atshintshe imithetho njengoba sibona njengamanje umthetho wachiwa ngu-Obama abawubiza i-DACA o-protector aba-students akhulele lapha afunda lapha ukuthi engadiphothwa, enikezwe indlela yokuthi bahlale lapha until maybe bathole iphathi yokuba ngama-citizens. Bonile u-Trump elwisa ukuthi ayivalise njengoba sikhuluma kanje. So indaba yakhona nje ayiqedakali whether bazo-extenda noma bazothi bonke ama-permits abase-expire, so kumele babuyele kibo. Yindaba enye enkulu edibhethwayo njengamanje kuphalamenti phakathi kwama-demokrati lama-republican.
Nxa sisithi ungavala ngamafitshane, ungatshelani uhulumende we-Melika ngokuthi kumele aphathe njani abantu bokuza?
I think uhulumende we-America kumele azi ukubana ilizwe leli akekho nje umuntu, even bona abelunga balapha, ongathi yena uzalelwe uyi-native yala. Abanikazi baleli lizwe ngama-American natives, ama-American Indians, ngibona abantu esingathi badabuka la. Sonke sinje sivela kwamanye amazwe, ngakho nje kumele kube lokuhloniphana njengabantu esivele sonke sawuya from ngaphandle kweleli lizwe.
Ye, ngithatheleli thuba ukuthi mbonge ubaba uDan Moyo, yena ohlala khonapha kwele Melika udabuka kwele Zimbabwe. Sibongele kakhulu ubaba Moyo.
Ngiyabonga lami bakuduka.
Wezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum uNomeni Mabheza uthi iqembu lakhe selizimisele ukudlala kuPremier Soccer League ngemva kokunqotshwa ku-Africa Cup Champions League. UJoseph Nanji usadulela lolu daba.
Iqembu le-FC Platinum liphuthe imidlalo yalo e-Total Cup Champions League lisemsileni wengalani yesibaya sika-Group B lile miklomelo emibili ngemva kokudlala imidlalo eyisithupha. Intshantshu zakuleli iqembu le-FC Platinum beliphatheke kumidlalo ye-CAF Champions League ngesikhathi imidlalo yesigaba sika-PSL ikukhefu. Le midlalo ikhangelele ukuqala ekupheleni kwenyanga kaMbimbitho, njalo umqeqeshi weqembu le-FC Platinum uNomeni Mabheza utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba ukuphatheka kwabo kumidlalo ye-CAF kubabeka esimeni esihle sokuthi baqale kuhle imidlalo yalonyaka.
Next in 2 weeks time we are starting our league games.
Ngemva kwamaviki amabili siyaqala imidlalo yeligi, njalo akula amalungiselelo esiyawayenza ngoba sivele sibe siphatheke kumdlalo ye-CAF Champions League. Ngalokho ke angeke ngithi mina kukhona esikwenzayo okuyingxenye yokulungiselela ukuqala kwesizini. Kodwa iqiniso yokuba sesilinde uqala kwemidlalo nje kuphela.
Lo ngokuqala ukuba iqembu le-FC Platinum lifinyelele kusigaba sezibaya selokhu liqale ukuphatheka kumncintiswano we-CAF Champions League. Ikanti amaqembu ebelidlala lawo wona alesikhathi eside ephatheka kule mncintiswano, njalo akujwayele ukudlala kuleli zinga. Iqembu le-Esperance lase-Tunisia lona eliphuthe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo elitshimilani, kanye lele Horoya AC elase-Guinea lona eliphuthe imidlalo yalo lisendaweni yesibili lile miklomelo elitshumi, yowadlulele kusigaba se-quarter final ephuma kusibaya sika-Group B. Kwathi ele Orlando Pirates lona eliphuthe imidlalo yalo lisendaweni yesithathu lile miklomelo yesithupha, lalo liphelelwe ngumphako ndawonye lele-FC Platinum. Umhlubulo wangezansi yezwekazi lase-Afrika usele umelwe liqembu le-Mamelodi Sundowns lona eliphuthe imidlalo yezibaya lisendaweni yesibili kusibaya sika-Group A ngaphansi kweqembu le-Wydad Athletic Club okuyilo eliphuthe lisendaweni yakuqala. Amanye amaqembu adlulele kusigaba sama-quarter finals ngabalisa ele-TP Mazembe elase-Democratic Republic of Congo kanye lele CS Constantine elase-Algeria, wona abe kusibaya sika-Group C. Kuthi kusibaya sika-Group D kuphumelele iqembu le-Al-Ahli SC elase-Egypt kanye lele Simba SC elase-Tanzania. Uhlelo lokuba amaqembu afinyelele kusigaba se-quarterfinal azaxekwa njani luzaqhutshwa ngolwesithathu. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Okwamanje sokwisikhathi sezomculo, lapho siqoka khona le ntombazana uCarmen. Lamhla ke sixoxa laye ngengoma zakhe.
Se você só só mama Mama is a song engayibhalelayo ngayibhalela umama wami. Umama wami ibizo lakhe nguSibusiso. Njengoba lani lizizwela ukuthi Sibusiso. Ingoma ekuthakazelela umama, eyokumbonga, eyokumncoma ngomsebenzi awenzayo empilweni yami. Uthula mama, yona ingoma engani kulabantu ababili abaxoxayo, kulomama osekhathazekile ngempilo yakhe, akukho ukuhamba kuhle, zonke izinto zinganazimanga kuhle, udidekile. Lomunye uyabe lalele abe sezoduduza ethi thula ungabi lendaba kuzalunga. Sabela ingoma is a gospel song esingatsho njalo nje ethi nxa usubiziwe nguThixo Sabela okumhlaba lokhu asoze wakuqeda uzakuchiya. So Sabela uthi Sabela uyenza landela indlela zikaThixo konke kuzalula. Yegela ukwala ubambelele entweni ezingaso zizikuncede entweni zomhlaba. Sabela wena kuphela. Sabela.
Siyawankulu-ke Carmen, siza kwethula futhi ihlandla lesithathu kusasa. Singakehlukani ukuthi sikhangele indaba ezikhokhela namhlanje. UZulu ugcothoza uhulumende weZimbabwe ngesikhathi kubikwa ukuthi abantu abafika phose ikhulu babulewe lizulu lesiphepho uCyclone Idai. Kodwa abalandeli bebandla leZANU PF bathi uMnumzana Mongameli Emmerson Mnangagwa wenza kahle. Siqhuba lapha uhlelo lwethu okwamanje oluvalelisayo ngoGibbs Dube.